So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle. Bola mukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaze ku 19 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe isikhonzi seUnited Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions.
Izani PF yengabantu sithi kulama-national sanctions kanti ama-sanctions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu.
Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolu.
Emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama structures vele kwakulodlakela olukhona
kodwa ibandla leMDC Alliance lithi udlakela lwangeviki edluleyo lwabangelwa ngabalandeli bezani PF obencedisana lamapolisa.
Into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza.
Uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwa ngamajekiseni e-COVID-19 womabili kuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe isikhonzi seUnited Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Unkosikazi Alina Duhan wanxuswa ngohulumende weZimbabwe ukuthi azehlola isimo selizwe phansi kwezijeziso zenotho ama-sanctions. UDuhan ufike elizweni ngesonto izolo wahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UDuhan useke wavakatshela amanye njalo amazwe alezijeziso zenotho abalisa eQatar, Venezuela leSyria lapho asola khona izijeziso lezi. Ubikwa engabhadalwa ngumanyano weUnited Nations kumsebenzi wakhe, okwenza abanye basole impumela yophenyo lwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko olandelayo ngodaba lwama-sanctions.
Mashabe Zulu, sifuna ukufaka kahle kimi lonke likwazi ukuthi thina njengabantu beMDC Alliance asinani ngama-sanctions lawo akhala akhulunywa iZANU-PF. iZANU-PF yengabantu sithi kulama-national sanctions kanti ama-sanctions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu. Lama-factory lama-company lawo akhanda izikhali ehlukumeza abantu bezimba babejikelele. Yikho ke asinani ngombiko lowo obikwa nguMangwana ukuthi abantu beZimbabwe abahambe emhlanganweni besiyatshela isithunywa seUnited Nations ukuthi ama-sanctions kasuswe. Thina sicebisa abantu ukuthi abangayo emhlanganweni abahambe bayetshela isithunywa seUnited Nations ukuthi ama-sanctions okuqala izano. Izano ayiqali iguqule izenze zayo, ihloniphe amalungelo labomama, amalungelo amankazana, amalungelo olutsha, amalungelo abantu jikelele, ama-human rights. Siyakwazi isikhathi esiningi izano iyacatsha ngama-sanction, itshontshe, ihuquliza imali, isizidlele esizithi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi ngenzikatshe. Yikho-ke njengabantu abafuna inguquko sicela izano ilungise imithetho njalo ilandele i-constitution kakhulu ukuhlonipha amalungelo kaZulu. Ngaphandle kwalokho sizabona lokho esihlupheka izano icatsha ngomunye sokukhanya ngani iyathaba kakhulu ukuthi ama sanctions lawo aphiwa izikhulu izigananda zabantu ahlale khona ngabe kuhamba kahle ngabizana uPF iyalangindela imithetho United Nations ilandele imithetho eUnited African Union esithi ilandele imithetho yeSADC iyenza ama elections kahle ingatshontshi ingabulala abantu ingachaya abantu khathe sivike phelileyo edihambi nqaba ichizi izimoto zeMDC Alliance chaya abantu ikidnap abantu kanti bona bacatsha ngomunye besithi kule COVID regulations yona izani isenza amathanda besenza ama DCC ama elections abo thina labanye abantu singathi siyahlangana bayasithela ama tear gas iAmerica le Britain le Europe bathengiselana layo kakhulu into ekhona bafaka ama sanctions kubo Mnangagwa lezihlobo zakhe abafuna ukuyathenga impahla eLondon.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF, umnumzana Mabutho Moyo, ongunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla leZANU-PF.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulo muntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti waye lobu budlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch, waye kusenzakala ngo-Okthoba, so kumele kubuye umuntu ovele we-United Nations. Kodwa hayi, into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo, iqiniso sebelazi.
Umnumzana Mabutho Moyo ngunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla leZANU-PF. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye. Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda uthi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lodlakela lolu.
Angiyadawutha mina ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili yiZANU-PF. Ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba benza udlakela nxa bebotshwa babotshwe kuzwakale ukuthi ngabantu abajongene. Singakhohlwa futhi ukuthi layo iZANU-PF ikhona eyinye yayo abaphakathi kweZANU-PF abangamthandiyo uMnangagwa ikakhulu abantu be G40 angabe ZANU-PF phela la G40 ZANU-PF bayanelisa ukwenza udlakela lunje ukwenzela ukungcolisa umongameli uMnangagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabe ZANU-PF mina nje angikabi convinced. Bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu beMDC labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngama faction akabithi emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela. Ngo-2019 kuthe la ngothi ukuthi kusenziwa ama structures vele kwaku odlakela olukhona kuliwa i-committee yabo gumbi labanye babo kwaliwa akuqali ukuthi iMDC emaswingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lodlakela olunengi kangaka?
Imbangela yodlakela lolo lukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi ZANU-PF abahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho. Abantu beMDC Alliance abala strategy sokwehlula izano. Abantu beMDC Alliance bebesilwa bona bodwa. Futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha abantu abanjengabo Forward Promise Mkhwananzi ebafaka kuNational Executive. Vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayela ukwenza ama protest bathi sokujamukiwe. Abanye bakhona baqeda labo bathola imali zamadona bazidlele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje. Every time nxa kuza kuba lo meli we United Nations obuye elizweni ukuzochwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu beMDC Alliance. Ngo-2019 Ekugcineni sabona omagombeyi bezi-abductor. Thina abantu ababaye bamathebelendi siyasazi isandla sezanu. Izanu lapho i-abducte khona, ungabuza kithi siyakutshela ukuthi silezi hlobo ezi-abductor ngo-1984 lanamhlanje lokhu ezi-abductor zilokhu esingakwazi ukuthi zinga. Lokho abakwenzayo ukuthi kuthiwe uDr. Peter Magombeyi u-abductiwe usethethe sethunjiwe senyamalele ayethutsha egqoke ihembe ayinweyo ehlekelela elefoni egcwele umlilo. Singakhohlwa ukuthi la uChamisa futhi ngo-2019 ukuye wakwenza esemarondera laphana kwathiwa se-abductwe emoteni yakhe sokulabantu abenzeni ngoba kwakuzabuya u-envoy we-United Nations. So akuladlakela olukhona ngamagame enziwa ngabantu be-MDC Alliance engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience. Abantu be-MDC ba-Alliance bale capability yokwenza khonoku besenzela ukudinga international sympathy.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla leli esigabeni seMathebeleland North.
Now nxa abezana uPF sebefuna ukuthi batho ukuthi khona kule ndawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusitsho ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapha eZimbabwe ngoba bona balutshwana phela lapha eZimbabwe ukwedlula abantu abasekela amanye ama nabo sebengaphuma nasemahofisini. Now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza. Ukuzwanana kwabo ngabe kuthiwa bazwanana ensitha aluba kasilandabala. Esingani sesilohlupho lakho ikuthi khona bengazwanani ensitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye bebloke imigwaqo bendawonye amaphoyisa sabeko uniform kanye labasekeli bezanu PF. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangela ukuthi khona ama institutions akahulumeni lawo kase sengama state institutions sengama institutions awezanu PF ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha gande ngeyokuthi izanu PF le MDC kumbe le NCA kumbe la YP party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazwe. Okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende ngakahulumende kaso awezanu kaso awe-MDC kaso ANCA kaso awezapu whatever party ongafuna ukuyiyo kodwa lokho asebefuna ukukwenza nxa kuyikuthi kuyisithengiselo sokuthi u-2023 kuza kuba lomsindo hayi umsindo ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lumsindo kuzanqoba abanengi ukwedlula abalutshwana.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka?
Izanu PF Chris kayisekho. Izanu PF yatshona lomgaba. Okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo-2017 ukuthi babe lapha. Izanu PF kayisekho. Now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo-2017 lilambile ngabalamali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho. So kuyilegacy yabantu ababili kumbe abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abanengi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho. So ke izanu PF kayisekho. Akula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi izanu PF iyesaba yini ukuthi iyadliwa. Kayisekho izanu PF. Izanu PF siyayichaya phansi laphezulu. And lokho Chris is not a matter of ukuthi if, it's a matter of when. Ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF. Umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo-2017 bahle bathi chinu chedu. Ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi yinto yezanu PF. But kodwa namhlanje ngaphakathina kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF. Singinto yabantu abalutshwana.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhinga.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqhakatheka kosuku lwe International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhuthwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inhlanganiso elawula ngezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eCAF ithi inkundla yeNational Sports Stadium ayisavunyelwa ukudlalelwa imidlalo yeqembu lesizwe kumidlalo lamanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 womabili. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima uthi izisebenzi ezingahlatshwanga zizaphiwa ithuba lokuhlatshwa kuze kuyefika ekupheleni komnyaka.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndivuka njani, ndivuka njani bantu be Studio 7. Nazi yavuka okhulumayo lapha uMjiso Majoli. Khuluma ngaseGaborone. Nginanzelela indaba zepolitics yeZimbabwe. Ngikhuluma lapha ngizwe isikhulumele seMDC Alliance. Magalela Mafa ekhuluma ngomqondisi Moyo, umthungameli weMthwakazi. Ekhuluma ngedivision yokuthi division le esikhona akulanto enjalo songabantu abasebenzela izano PF. Ngibona ngathi isikhulume lesinse MDC Alliance sifuna ukuqondiswa. Usekunanzelela uMafa ukuthi eMathebeland kulapho abathola khona ama seats amaningi bevotelwa. At the end of the day as benefiti lutho kaba sikhulumele even bese parliament kabakhulume bathule zwi, special laba bantu abangakithi abesindebeleni baba ngamaphapheti bayesaba ukukhuluma kuzani ukuthi izinto zime njani. UMthwakazi nguye yedwa iparty esiyibonayo ikhuluma ekuqhatshweni silabantwana kabalamsebenzi kodwa ukuthanyela ugeza zitoilet kuma supermarket lapha kubuya abantu bevela eMpumalanga. Kuyini khonoko nxa kuthiwa kuyaqhatshwa abantu babuya bekule tender yabiwiniwe kubuya abantu begade ibhasi bevela khashana 400 and something kilometers besiza koBulawayo. So kakunanzeleli khonoko thina kaso tribalism kuvele kwakukhona khona lokhu ukuthi iZimbabwe kule Zimbabwe kulomthwakazi. Thina sikleme kungokwethu aso tribalism abangapha komthwakazi kayisikho ukuthi nxa bengamashona ngufake ngaleyo ndlela. Kayisikho ukuthi sokufuza bayesishoneni ngaba komthwakazi. Imihlobo lemihlobo ekhona komthwakazi as long ulapha kawukhitshwa. So usubonile Mafa ukuthi awayi sokudumela emansumpeni alizoze lithole lutho. Yikho usuqalisa ukukhuluma kwangathi uMthwakazi yiparty yetribalism.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Hawu, siyabonga ukusinikeza indaba ezimnandi uJabu lo Brown Fisher Thobela umbezi bakuthi banjelela. Hayi mina ngowamumbono ngiyamuzwa umqondisi lapha ukuthi esabe ukugwinywa akabuyele ekhaya kuzap akabuyele ekhaya kuzap uvote ngaqeda ukuvota ke abe seyayiphumela ke imele ayenze lento ayenzayo so engizokusho nje mina ukuthi ay ukuthi abantu bakithi mani mina ngikwazi ukuthi sinjani amaqembu qembu lawo angeka sisendawo sinikeza izano umhlahlandlela ukuthi ibuye iwine futhi so hayi buyane ekhaya kuzap buyane ekhaya kuzap uzap isikhona bonke abayizwayo le audio ngababuye ekhaya kuzap uzoba right ngoba izap ayikhethanga muntu nawo amashoni ayakhala njengathi isikhala ngiyabonga
salibonani basakazi baka studio 7 ndani lonke bantu jikelele mina ngithanda ukuphawula mayelana lalaba abantu abohlobo besishoneni ukuthi bathi amandebele bayabandlulula bale tribalism iMRP ukuze ibe khona kuyisikhalo esibanzi kakhulu esavela kusukela kudala since kwaqala igugura wundi kuze kube namhlanje umuntu weMathebele lendi uncindezelwe unyathelwe intamo njalo konke lokho kuyibufakazi ngoba into esiyikhangeleyo zinenge izinto zinenge impawu ezijengisayo ukuthi thina bantu weMathebele lendi vela sifunakali so yikho ke nxa sesikhangela amabandla njabo MDC ungathi uyakha ngela even ukhangela phakathi kwaphana kuma members of the parliament ukhangele kuma councillors jikelele uzafica ukuthi phose i 90% ngabantu besishoneni 10% ngabantu besindebeleni sibalutshani kakhulu ubandlululo lukhona so yikho ke thina kasizondi bantu bohlobo lesishoneni kodwa sizonda i system yena leyi yendlela esiphethwe ngayo kuyasihlukumeza kakhulu njalo sinje nje kungenxa ye tribalism ngoba nje dina kalikhulumi kodwa ngezenzo izenzo yise zidengisayo ukuthi abantu besishoneni yibo abale tribalism enkulu kakhulu so iMRP ukufonywa kwayo yafonywa ngendlela yokuba isizwile ukukhala kwabantu bemathebeleleni njalo akula sisombululo besikade singelandaba but kuyakhanya mgceke ukuthi vele so far ulokhe iZANU PF yangenayo embusweni akulanto othiwa iyabambeka esiyenzele imathebeleleni ngiyabonga
sanibonani baphathi bohlelo siyajabula ukuba nestudio nje esisakaza kanjalo nje singakhethi inhlangothi kodwa ke sinombuzo ukuthi masifake isikhalazo njengokuthi sikhala ngokuthi icela uhulumeni isibhekele ezintweni ezimbalwa njengokuthi sasekhuluma indaba zamapassport ukuthi adula so lina njengabantu abaphatha umsakazo lohlelo alikwazi yini ukuthi lihambe eminyangweni kahulumeni le babuza bona basiphendule bona ukuthi inkinga ikuphi ukuthi badulise ipassport ngalendlela ngoba isuki ingabi nomthelelo omuhle kulungelo lomuntu ngoba ungasakhona ukuthola into document okumele ukuthi ngabe iyakusiza so ukuthi ngabe ethiwa lithi imali lati singakhuluma lokho esikubo umbono wethu lani lihambe leyo babuza ngani thole lisiphendula futhi ukuthi ihulumene yena ithini ngalezo zinto isabe sikhala ngazo ngiyabonga kakhulu kuloko kodwa ke bese mbuya ngithinte futhi ngapha ezokuthi umthwakazi ibandla lomthwakazi ibandla elihle kakhulu elizokala ukuthi liza kahle kodwa lami ekuhambisaneni kokuxhasa abantu ngobuhlaka njengokuthi ukuthi ukuthi amashona arongo kakhulu wonke kulolana uhlangothi lokuthi umthwakazi namashona abaqhelelene no mina ngingakubeka ngokuthi ngithi amashona wona akho wrong wonke ngoba vele abantu ngeke baze bafane kodwa ke bathatha umqondo omubi ngesikhathi busabusa uRobert Mugabe ngiyawazanga achaze kahle ukuthi singabantu bonke phema endaweni eyodwa singabantu abayi one so sikwazi ukubambisana so njengamanje ngathi uyabhekisisa ipolitics elapha ekhaya isenza abantu befuna ukuthi be divide dano ngeke kusisendawo thina bese ngafuna ipolitiki ukuthi sibambisane silungise izwe lakithi libuke hlonishwe la izizwe umhlaba wonke abantu abaphuma eZimbabwe wherever lapha bayakhona akukho umuntu oba recognize ayo noma bafundile noma bahlakaniphi noma banjani bayinto nje bay useless so ngenxa ye government yeZANU PF ehlule ukulungisa izinto zokuthi ilizwe lethu lihlonishwe izizwe so thina sifuna abantu abangabambana laso ngeke ngizomusize ukukhuluma ukuthi iMDC laba bathi bayayigxeka ayizange iphathe leli lizwe siso ukuthi umbuso wezanu PF MDC uyefana mina ngithi so mina ngithi intwakazi ilibandla eli right ngoku opposition kodwa ngabe ihambisana le opposition efana le MDC ubafuna ukuthi bekeep ihulumeni lo ocindezela abantu isikhathi singaka behlupheka abantu ezizweni so bona mase behlukana ngombono be opposition angisa understand ngiyabonga kakhulu nyingi uSidumo ngilapha eJohannesburg
Studio 7 linjani hayi ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngibingelela bonke ongamile inkomo labo bonke abasakazi bethu Studio 7 sithi hayi hlalani linjalo basakazi ngilithanda kakhulu ngoba kalithathi hlangothi kodwa ngenza ukukhuluma kakhulu ngendaba yemthwakazi Republic Party emthwakazi Republic Party abantu kabayizwisise kabantu abayi understand bengayithathi ngokuthi iya tribaliza abaqale babekwazi injongo yemthwakazi andubana bezayifaka ibala lokuthi iya tribalism i-tribalism yaqala nini yaqala nhlakabani hla ilizwe lithathwa ebantwini abamhlophe kwahle kwaqala i-tribalism iqala ngabantu bempumalanga so namhlanje sesi thole lathi upresident wethu umthokazi Republic Party osivula amehlo sesingabantu abatribalizayo ukuhlakanipha kufunakala eZimbabwe so nanku siyangiyaduguzela kakhulu ebantwini bamathebelelendi labanye abasemashonaleni khona ngakho ukuthi madoda khwezana amasokisi libuye ngapha sizoyakha ilizwe lungiseni okwethu madoda siyekeleni ukuba lokhu esivukela komakhelwane siyalungisa izibazi abanye zinezethu inkomo zifohla ziyakudla amabele abantu engicelayo ke ukuthi bonke abantu abakomthokazi abagoqa amasokisi babuye bengabi le ndaba lokuthi kumbe kuthiwa imthwakazi libandla elingakabi lamandla kwezombusazwe amandla ngayethu so kufanele ukuthi babuye sincedisane singabantu bemthwakazi singadonselani kungabi nokuxabana engikuthandayo kakhulu ukuthi baba umoya ukukhulela ukuthi iqiniso kalikede bonini njalo uma ungumuntu othanda iqiniso awusoze ubalekele iqiniso ngobulishwa mina ngiyalizwa iqiniso likhulunywa ngubaba umoyo Studio 7 ngalamazwi ngithayi sisakazela kuhle indaba zizwa zibinani ukuvuzela wonke abantu bathebelekuthi hayi nazi iphathi yethu imthokazi asiyivotele nini 2023 khonoko esiza kuthola kuningi ngiyabonga ngisonke nasisukumeni siyevota mina vele le mali yami ngifuna ukuthi sihambe siyirejista sivotele ibandla lemthokazi Republic Party ukuze sibekwazi into esiyifunayo elizweni lethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ilizwe lemelika liphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukamnumzana Colin Powell owaba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe onsundu owakuqala kwelemelika uPowell obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minombili lane 84 ubulewe yiCOVID-19 lanxa ubehlatshwe amajekiseni womabili eCOVID-19 odokotela bathi iCOVID-19 imhlasele ngoba ube lemvukuzane ehlobo oluthundubeza ijekiseni yeCOVID-19 uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo
uColin Powell umuntu oqhakatheke kakhulu obeqhakatheke kakhulu eAmerica ngoba nguye wayengokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngusecretary of state ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitele mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell?
Ngumrepublican kodwa yena ngumrepublican lo esithi singathi thina umoderate meaning ukuthi aka subscribe to uRepublican lobu obu extreme esingathi obufana labalandeli baka Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe Republican nama Democrat. Sibone uColin Powell endorse uBarack Obama ngo-2008 for upresident echiya umuntu wakibo wama Republican okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengumRepublican kodwa ngumuntu obe obe acabangisisa kakhulu izinto and ebona ukuthi uObama ube ngumuntu osenza owenza ihistory ngo-2008 and uColin Powell akazange afune ukuthi abe on the side le history elirongo elingavumelani lotshintsho silubone lusenzakala eAmerica.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lo mbono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo seludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukutshaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.